nguwe wedwa othize uthando lwami sondela sikhulume la language baby nguwe wedwa othize uthando lwami sondela sikhulume la language baby nguwe wedwa othize uthando lwami sondela sikhulume la
Yo, no moya wako muhle yo. Yakta.